Uma ngutika ukweze limali ngefike edluleyo kodwa abanengi bathi ayithengi lutho ngoba indleko zansuku zonke ziqhubeka ziphezulu. Nangu usomabhizimusi umnumzana Alec Ndlovu oyisiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association.
Usupho esilalo kwelakithi lapha i-devaluation yemali yakithi ngoba yona phela i-5,000 ayisathengi lutho. Ungaba yikubana nje uthenga i-raw material kumbe uthenga impahla eziphelile yama-trade items. Inkinga esivele silayo ukuthi leyo mali kayisathengi impahla ezingakusiza ngokuya ngapi. Inkinga enkulu ikuswelakala kwe-foreign currency emabhanga ngokwaneleyo. Etholakalayo itholakala emkambo omnyama njalo izuzakala nge-exchange rate yesithi thina iphezulu kakhulu. Lokho ke kulomthelela omubi kuntengo ke zempahla ezithengiswayo. Xa uzuze imali emkambeni omnyama kutho ukuthi ke siyathengisa lawo sokuzamela ukuthi ukhangele ukuthi imali uyizuze ngapi. Yikho ke lokho kwenza ke ukuthi ke i-cost yokurana i-business ibe phezulu kakhulu kwelakithi lapha.
Ukuvulwa kwezikolo lakho kuthiye abazali abanengi bethwele nzima ngemva kokuthengela abantwana indingeko lokuhlawula ama-school fees. Kutsho isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube.
Intengo yezinto inzima kakhulu, abantu bathwele nzima, kulanto engakhwelanga, kukhwele ebhuku, kukhwele school fees, kukhwele pencil, kukhwele ballpoint, kukhwele zonke izinto kunye neschool fees. Ngakho ke ubunzima bahlezi entanyeni abantu ngendlela okungakhona. Bebefisa abantu njalo bayafisa ukuhambisa abantu ababesikola, kula mzali ongafuna ukuhambisa umntwana esikola. Kodwa kunzima kakhulu lokho abahlangana lakho nxa bezama ukuthengela abantwana. Kunzima kakhulu, akulanto ebambekayo, akulanto ethengekayo. Zikhwela njalo nje izinto zangkhona, ikakhulu kuyona le item zikhwele zaba phezulu kakhulu kulalokho abantu abakujwayeleyo. Ngakho ke abaningi baza kwehluleka ukuthi bahambise abantwana besikolo, ikakhulu labo abayaqala phansi form 1, okudingakala izinto eziningi, amabhuku amaningi kakhulu okwedlula injwaye okujwayelekileyo. Kunzima kakhulu lapha phansi.
Abanye bathi ukuze kube lobuvelo kumele umuntu avunyelwe ukuthatha i-5,000 ngelanga hathi ngeviki ukuze abantu babe le mali ezandleni ehambelana lokudula kwezinto lokonakala kwedola lakuleli. Sibuze uNdlovu ukuthi kuyini okungenziwa kuhlangothi lwamabhizimusi ukuthuthukisa umnotho lokuvuselela amabhizimusi abo.
Kuningi kakhulu ke kankomo okumele kulungiswe kwelakithi lapha nxa sikhangele ezomnotho welizwe lakithi. Singaqala nje nge-licensing. Kulento okuthiwa yi-red tape, i-licensing red tape, ukuthi uzathola ukuthi yonke into kule centralized office okumele ilandwe eHarare. Khonokho sibona ngani kuhambisani ke lesisekelo sombuso welizwe ke we-decentralization le-devolution. Kuze buya ke imithetho esithi thina ama-policy gaps, kufuneka ke sibe lama-investor friendly laws aza kwenza ukuthi nxa ungena kubhizinisi la ukwazi ukuthi ke akula mthetho eza kwenqabela ukuthi ke wenze ibhizinisi lakho ngendlela eza kwenza ukuthi la uzuze inzuzo eza kwenza ukuthi uqhubeke usiya phambili. Sikhangeleke nje lazo ezamandla, i-power generation, i-electricity. Ngenye into esasilela kuleli lizwe embone ngani lo mthelela omubi kakhulu ekuguquleni ezomnotho. Bonke nje ofuel, nxa sikhangela ifuel layo, ifuel yakithi iyadula okumangalisa nxa sicathanisa le amanye amazwe kuzwekazi le-Southern Africa. So kunengi ke okumele kulungiswe, esingathi thina yiwo ke ama-factors of production okumele ukuthi ke aqale akhangelwe nguhulumende andibana silungise ezomnotho. Kuqakathekile ukuthi kwenziwe lokho.
Lanxa abanye besithi ikhambi lokulungisisa umnotho weZimbabwe yikwesulwa kwemali yakuleli kusetshenziswe eMelika njengalokho okwenzakale ngo-2009, uhulumende uthi lokho akusoze kwenzeke ngoba imali yeMelika ibulala umnotho. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukugcizelele lokhu izolo sithi uhulumende kasoze ahlawule izisebenzi zakhe ngemali yemelika njengalokhu okugqugquzelwa ngababalisi abaphakathi kokukalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.